into South abantu bayizwisise yikubana i-Second Republic ibandla lezamtiyo selingukhulumende lakhe lona ubana lidinga abangane njalo nje iZimbabwe ivuleke ingathi ilizwe elamukela bonke abafuna ukuthi baqhubeke kumbe baphathise kwezomnotho. So ngaleyo ndlela ngibona ukuthi uma sidinga abangane abanjana besiza bethembisa ukubana lokhu lalokhu asikusebenzeni kanje kwenze ilizwe lendithithike leZimbabwe. Angibona ukuthi kunomuntu osengathi uma athole imizamo enjana. Bona labo bantu abasolayo bayabe befuna kwenziweni. Iqiniso elikhona yukuthi umongameli welizwe uyazama ngendlela zonke. Khonokho akwenza yikho kanye kinto okhayindekileyo kanye nangepholisi yethu izamtiyefu engukhulumende ukuthi ukuze sithuthuke kubana sibe nabangane abanjengemongameli kade sivakatshele. Uthembisa ubana zakuphathiswa kwezokulima ku-agriculture kanye naku-tourism. So mbona ngani thina lokhu kuzaphumelela kuyangise labo abasolayo.
Abanye inkomo bathi akula lutho olwenziwayo lapha phakathi kukamongameli Mnangagwa loLukashenko. Bathi laba ngababusi ababi nje ababili abazama ukuqinisa imibuso yabo emibi okungelani lokuthuthukisa umnotho weZimbabwe.
Laba bangabe bekhuluma ukuthi abantu ngomthando bayiphikiswa. Ya ukuthi ukhuluma umikuliphi uhlangothi. Kuyenzakala ukuthi ukhuluma unjani ngoba ufuna ukungena embusweni. Ukhuluma unjani ngoba ufuna ukuthi ingqondo zabantu ziphambaniseke. Bakubone wena ungani ungcono ekukhulumeni kanti kungayisikho. Thina laba ngathi umongameli wethu ukhuluma esenza. Kanti oso ukuthi kuyini uma esithi kwabanye abantu ziyani zithuthukisani nini. Then ukuthi khona ilungelo labantu liyethulwa. Sekusuya ngokuthi ukhulumela kukuphi umikuphi ngoba kukhona okunye kwesikhathi okuthi omunye umuntu ngendlela yokuthi ufuna ukuthi ungene embusweni ukuthi uphambanise uqamule imithetho yelizwe okwazi ukuthi ku-constitution lakumthetho ekhona akuvumakali elizweni lethu. Wena ubusu ubuya uthi wakhuzwa sisuthi laba ngontando kayiphikiswa ngoba abalaleli kumbe abalandeli ilungelo loluntu okungayisikho kweqiniso.